Yeah, oqala kuyisifundo esikhulu kuzwekazi lonke lase-Africa. Ngingathi i-lesson sibili i-Africa kumele ibambe ukuthi amazwe kumele aphathwe ngendlela enjani ukuthi democracy iphile. Kumele ama-court akhululeke ayenze umsebenzi wawo njengomsebenzi wawo. Yinto yokuqala esiyifundileyo. Lokuthi ilizwi labantu kufuze lilalelwe njengoba linjalo. Abantu bekele ukuriga ama-elections ngoba e-Africa senkalakathi problem and I live there my elections are required. So they look at the Malawi, yes, no, but it's a landmark achievement there is a leo for the Africa yonke sesifunda lokuningi ukuthi hayi democracy ingenzeka iphile if abantu lizwe lizimisele ukuthi izinto zihambe ngendlela eyiyo. Siyaba sisebenze kamhlophe sibili kakhulu abameli indaba le yabe-Human Rights eMalawi nema-opposition parties ukuthi valwa ukuthi ngisho ama-election ahambanga kuhle kawenziwe ukutsha lamakhotha avumelana labo.
Ye, wena-ke Mnumzana Chirodza ungathini ngokhetho lona?
Bona kuyinto enhle. Uyabona nxa bekhuluma ngedemokhrasi abatsho ukuthi laba ade bephikisa uMnumzana uMdarika sokumele babulawe ngoba bonke balo ngabantu beMalawi. Labo abanqobileyo labo bebona ukuthi bahambisa njani inhlelo zenguquko ezizaguquka iMalawi ukwenzela ukuthi behlale besembusweni. Hathi lokhu esikubona lapha eZimbabwe sawubona ngo-2002 uMnumzane uVitalis Nabashe owayenguye wayekhokhela amabutho aweZimbabwe esithi yena the office of the president is a straitjacket. Esitsho ukuthi laba abangazange belokhuze behambe empini kusho ukuthi bengabulawa ngoba bangene kukhetho khonukanawo akulunganga. Amabutho kumele abe popular, abe ngamabutho athandwa nguZulu. Ukuthi uZulu nxa ekhangele ibutho azizwe esiqhenya, azizwe engumuntu ogcinakeleyo. Kodwa lapha vele nxa ubona ilokhuze namabutho suzibona vele umuntu unqunu ukuthi vele lokubulawa ungabulawa.
Fuzwayo siyabona ukubana ibandla elinqobileyo lake laba libandla elabusayo okweminyaka eminingi kakhulu. Kungakutshengisani konke lo?
Leyo sibili into engiyithakazelele kakhulu futhi ukuthi iyadingisa ukuthi amanye amazwe azimisele ngedemokhrasi. Kuvele kumele kube njalo. Akubhalwanga ukuthi kumele kube nguzibani. Nxa laba bangena oMtarika abaphumayo bephethe ukudla obhanda bafika behluleka, abantu babona ukuthi no laphana esasikhona kwakungcono, babuya bababisela. Izinto kazihambe njengoba zinjalo. Kuyisifundo lakithi kwamanye amazwe ukuthi akutsho ukuthi nxa liyi-opposition lingangena okunye sokurayithi senza vela lihlale lidibhethe. Linika i-challenge kuma-opposition parties ukuthi madoda lingangena, abantu bafuna into ezihambayo, lingehluleka bayalikhipha. So isifundo esikhulu kakhulu senalesi esifundwe i-Africa okwenziwa ngabantu beMalawi. Bazivotele bazikhethela kuhle kungela ukuthi kuthiwa kumbe bayethuselwa kumbe kwatheni. Babakhipha ababebafakile babisela kade bevele bekhona. Yinto enhle kakhulu yena le.
Mnumzana Chirodza, asithi uMnumzana Robert Mugabe ubephila esesusiwe kukhetho abantu ngeminyaka engu-5 bevotele uChamisa bese bemvotela njalo uMgabe, yiyo yini idemokhrasi esiyifuna?
Ngingatsho ukuthi njengoba ungumzekeliso sengatsho nje ukuthi yidemokhrasi esiyabe siyifuna. Kodwa ngokwazi kwami uChamisa wayengeke wanqotshwa njengangeke wanqotshwa laba abakhona. Yinto enhle phela ukuthi kube lokutshintshana ezweni. Angithi uyabona into lokhu ngigcina ngayo into isenzakale sika-2008 lapho esabona amabutho eseyiwo naw athi besekelizano kubulawa abantu be-MDC khonakhana akulunganga. Into eyenzakale eMalawi into esiyikhuthazayo. Ngathi ukuthi ngesikhiwa kuthiwa the army should actually be one of the principles that underwrite democracy. I-army kumele ibe yi-guarantor ye-democracy, ayikhona ukuthi ibe yi-guarantor ye-violence. Ukuthi lapho okulodlakela khona kuhle kukhanye kungamabutho asekela imfede yokuthi bona amabutho babe yibo ungena iqembu elinjani elibona ukuthi kube lokuthula ezweni. Into eyenzakala eMalawi hayi siyayibuka sibili, into esingayincoma sibili njengesenzakalo esivela kwi-Afrika.
Hayi, ngizwakala isikhathi sesingasavumi. Ungasigqibela uhlelo Mnumzana Fuzwayo.
hayi ngiyagqiba ngokuthi sibenzela abamhlophe kakhulu singabantu beMalawi. Sicela ukuthi amanye amazwe ikakhulu elakithi eZimbabwe sifundeni kulokhu esikubona eMalawi. Nayo ukukhetho yinto ehanjelwa ngabantu empini. Abantu kabanikwe ichance bekhethe kuhle ama-elections engarikwa. Befake umuntu abamfunayo bakhiphe umuntu abangamfuniyo. Ilizwe lizahlala lingcono ngahamba ngaleyo ndlela. Hayi lokhu esikubona okokwalela esikhundleni ngayo yonke indlela kuze kube njani. Hayi akusihambisi ndawo ikho ilizwe lithi lifile lini.